Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 8 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama ballot papers azabe ekhona endaweni ezikhutshwa ukhetho lama by-election kusasa elamabizo amalunga alo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kweleSouth Africa bengelamaphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura waselamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengela maphepha. Phakathi kwalaba bantu kubikwa kulabantwana abamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba lolizwe Dube owenhlanganiso ye Progressive Zimbabweans in South Africa.
Into esidabula kakhulu singasizizwana nje zaseZimbabwe sidabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu yabebhekela ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengela maphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya abasuka ngokudubeka bengiyabanye abala maphepha bangaba elokunjeni eSouth Africa zothola abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengelamaphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi bayenelise ukuba bengabanye abajontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina kangiboni ukuthi abantwana bengatshontshwa iminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha. Ngezinye indlela lokho ikucindezela lokho okwenzakalayo. Ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi uyibona uma ukuthi wetibabamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi hayi okay, le nto le eyenzala asiyifuni, anqonubile labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila a problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba i-passport siyadula manje. I-passport lethe yona le umuntu abeyihola ngapha eSouth Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yi-president yethu. So yikho abantu bezobuya ngama-border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe i-passport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg.
The Voice of America.
Ngulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa wasebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU-PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa umnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act okuyinto ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kaMuyi uRobert Mugabe. Untungani Ngqomo eStudio 7 uxoxele lunga leTripusi uMnumzana Sweden Chirodza, yena othi ukubotshwa lokhu kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho osekwenzakala yinhlamba ikuyeyisa abantu, ukuphatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku loDabengo ababotshwa bengelamacala, uMnangagwa engu-Minister of State Security, abantu babotshwa iminyaka eminingi. Kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bengeniswa entolongweni bengelamacala, bengathoniswanga njalo kungelasigwebo. Now nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi uyehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, katetisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguyena lowo Mnangagwa lebandla lakhe abalizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo Mnumzana Chirodza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuse utshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa sikubona ukuthi osokwenzakala ukuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlale ejele mahlayana kungelacala eliyabe likhona. Sithi ukuthi sesiyizigqili zeZANU-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bedingulumumba kodwa wayokhulula. Manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, okaMnangagwa undoda kusadalala abantu babanjwa ngamandla.
UMnumzana Sweden Chirodza ngowebandla eliphikisayo ele-Triple Sim. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa ngo, kungakhathalekile ukuthi umthetho lowo obusayo nguMnangagwa, ngobobusayo ngubani obusayo, wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa-ke mina into emangalisayo kubona amagqwethana la anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa, umthetho nalolukhona kwangabanosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe, yikubona umthetho kathesi umlozeni kulelokuze nomthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimithetho yelizwe liyala ngoko.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hathi ukuhlola uMnangagwa kushiyo inhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele ezexpresse ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU PF kumbe kusole iZANU PF ngalokhu lalokho ayisho ukuthi udala icala. Ungasola even umongameli, even emaralini anti yawuzwa abantu be-addressa bethi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha. Ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani. Mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi khulume wathina umnakaba ehlulekile. Sekukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwayo yikuthethisa umongameli. Kule nto engitshela yona nkomo akula kuthethisa lapho. Ngumuntu osayo laye osola olensolo yakhe ngayo umongameli. Sola ingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe. Kodwa-ke ukuthi nxa esebotshwa obotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho. Engxelabo bambophayo kulokunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuhle nxa esesiyafika ekhoti. Nxa yengalacala ngathethisanga wafika bamkhulule ekhoti wakulacala nxa umuntu eyenzendayo.
Ngokutsho kwamagqwetha yiyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi umnankagwa uyehluleka. Njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo. Sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnankagwa ukuthi uyehluleka. Baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa Nkomo, ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho. Ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ibithi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile ukuthi soko iZANU PF yehlulekile lapha kodwa zange ngibone umuntu obotshwayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF. Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu, ukugebha amagodi lokunye, kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu lingakaqali ukuna njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka elimini kumbe le minye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwethimo somkhathi iphuze ukuthola izulu. Khathesi abantu abaningi sebethe besithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye lihambe lithi selisiyavuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hhayi lapha kube yi-fall start but khathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho onkayo olufane omango ulilima ngapha kusiye eGwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala lilena litiwa lithe ligeleze lingene emadamu kulamachili izifuyo zibe sezithola ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikele sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kuponjwe amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha. Emadlelweni lapho akusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni. Sokudinga ukuthi abalimi aluka kuvuma sithenge utshani sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama 2 kg, 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezulu likhalisa ukuna. Sibe sesikhulekele ukuthi liphethe ibuyile singakadluli o 20 December kona palile selisewuke.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye ndinga ngikuchasise ukuthi nxa liphuza ukuqalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudebha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yikhiphi isikhathi kade izulu lingani.
Lo ngumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina omeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho kodwa abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje, ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na?
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhubeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okuyazo kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatshotshozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye-United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo ingaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso, ngoba abantu kuma bethayiwe abaye befele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzele. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So mbona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane, ngoba abafele ngabafowabo izihlobo zabo labantu nje makhelwane. Uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babuleke kakululukhu sikhokukhohlwa ngakho nje khangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota, ama-ballot papers, azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa, azabe lamabizo amalunga alo njengoba selikhweze e-Supreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethwandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota angela mabizo abe triple C axotshiswa ephalamende nguThabangu. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze lentathelizindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mkhwananzi uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo weZek uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukubana kudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edale lephalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Jabangu. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba owe-High Court izolo sisekele isicelo sikaJabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phibione kufa kutizwi obe ngummeli wemabhukuta fara izolo kodwa namhlanje beselikhona ukutsho ukubana kasenelisi ukuncintisana loMnumzana Scott sakuphanya owezano PF. UJabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi nxa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edale laphezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idale laphezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabeZek lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikuncindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMavukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengola Magwegwe, Bite Bridge West, Nketa, Nempopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezanu PF. Bona ke abezanu PF bahlala bekulandula lokhu besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edalele ephalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belwisana bona ngokwabo abe-CCC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi ogcile kumdumo kamaskandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Ngiyakuthi komthakathi nje ngiStudio 7 yasibekelela lathi mina ngiqhamuka esigodini ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lana kokulawayo emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-album enesihloko esithi Uhlaka enengoma ezimpheni
sisha kanjalo sekwela amandla kwamathe kona bode na kamge kona balo se James dem shako na bafana iku manje isakasaka senka dem shana di ramsa shana wonka manje ka pete bomu ni kota manje se tunye tiye ni una kona na kungene mes no singe u tingo mkhono twenze kana wa dawa tula no tlenga wazi baba ne wazi kule kuya ithani na munje la ndanga na ni ni kota manga le zongi chimani makunde basa liba ngala zonde la kumate swasa kumani
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166. Iphothamanzi uzongithola lapho, ngiyaxhumana nawe sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo. Okwamanje ngise-South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqale ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapoti impela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu, siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawo ugcineni bagcine besazi, bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu, sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Ku Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lama-by-elections olwenziwa kusasa, kanye lokuthi ibandla le-TRCC lithatha amanyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.